Kubeka ukukhanya inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo esekholera eZimbabwe. Ugaza lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 belo mkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuyera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakale lo mkhuhlane abangamashumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcishi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lo mkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcishi zezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcishi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela sePhakamisa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo sekholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancishi. Kungaba ngcono sibili ukuthi ikholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi ikholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSalim Mgabe eHarare.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi kawula manzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela ikholera.
Kulezicinti ezingamashumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane wesihudo sekholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele, ikholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sekuzinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Nimele iCitizen News eHarare, nginguNdlovu Ndlovu.